Is a commission he constituted to chapter 12 section 238 we constitution ye Zimbabwe. So ithuba esilikhona kathesi ngelokuthi kukhethwe izizalwane zeZimbabwe zikhethe abantu abafisa ukuthi bengabe bengangena ku commission yale ezekho ukuthi kuncedise ukuthi ama elections ahambe ngendlela eyiyo. Okuqathekileyo ukuthi umuntu lo esimkhetha ebe yisizalwane seZimbabwe njalo ekhona lapha eZimbabwe. So akukhathalekile ukuthi kumbe ufunde okunganani kumbe kafunda okunganani. Nomination is open ukuthi umuntu sesingazikhethela ukuthi ubani sibonana nasincedise njalo sokuzaba le shortlist kuza shortlist abantu ukuthi bangangena ku commission le but okuqakathekileyo ukuthi uchairperson wezek lo vice wakhe yibo udeputy wakhe yibo abantu aba full time ezek laba babengama commissioners nje bencedisa endabeni zokhetho. So uchairperson uyokumele ukuthi ebe ngu former judge kumbe ebe ngu judge kodwa lawa ama commissioners usungakhetha noma ngubani ukuthi oboni ngani njengesizalwane seZimbabwe engancedisa ukuthi ukhetho luhambe kuhle. Then i-final authority nguye upresident osezathi hayi abantu elibanominitile sibabonile kodwa sesicabanga ukuthi laba lalaba lalaba yibo abazakwanisa ukuthi bangene babe kukhomishini yonale.
Abanye siyake sizwe bekhala ngokuthi izeki yinto yeZANU-PF. Ungabachasisela ukuthi kungani kuqakathekile ukuba nabaphatheke kuhlelo lokukhetha osikomishi bali commission.
Ngomthetho weZimbabwe kuvuliwe nje kathesi ukuthi abantu bephatheke kuhlelo lolu. Kodwa kusuka kube yinkinga ukuthi abantu abaningi bathi ah ngeke sizidluphe ngoba umongameli welizwe uzazikhethela yena ukuthi ufuna abani angene kuleyo commission kumbe ufana abani engabi khona kuleyo commission. So yiprocess ekhona emthethweni ukuthi kumele sinominate abantu bahambe kuma interview from ama interviews then sokushortlistwa sokukhethwa ke ukuthi khona ongaba ngucommissioner ngubani. Kodwa ifinal authority ekuselection process ngupresident ozakhuluma ukuthi hayi ama commissioners eliba nominate le yila sa interviewer sa shortlister so ama commissioners amacha yilawa lalawa 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 ngesikhathini esiningi abantu bayakhala kakhulu ukuthi khona hayi izani isuka ihambele phambili ekukhetheni ama commissioners wona lawa kodwa esikujoy ukuthi khona ithuba likhona ukuthi izizukwala zeZimbabwe according to the constitution zikhethe ama commissioners.